Akade bekhangelele ukuthi bazajabula ngesikhathi sekhefu lekhisimusi badane kakhulu kulandela ababhekane lakho bekelwe Zimbabwe. Iningi labo lithwele nzima ngokudinga imali emgwaqweni njalo lamafutha epetulo atholakala kanzima. Umnumzana Rain Ndlovu osebenza eJohannesburg kwale South Africa uthi wethuswa ngabhekane lakho eZimbabwe.
Hayi, uDisemba lo bekunzima, uthola nje utshwala nje bekuyinto enzima. Uqala uyele nale abantu bathona kuma-Qs and enye into like ma utshintsha noma utshintsha irandi lelo ulifaka kumabhondi abo-chicken bayadura, awuzwisisi imali yakhona iphela lula. So ma uyi-convert imali yakhona so iyasikhama. So next time sesifuna nje improvement ukuthi Christmas vibe leyani ingalahleki, ihlale khona.
Uqhubeke esithi ubonile okusolwa ngabantu bonke eZimbabwe.
Ma ungaphandle bakutshela ukuthi kunzima, you don't believe because ngale ngathi kungcono. So manje siyaappreciate amagama abantu abadala uma besithi ukuthi akunasinkwa, akuna cool drink, akunani, sikhiwela yonke into, ibhondi liyahlupha. Manje siyakuappreciate uma sifika ngale nathi sizosebenza singathi sibhajetha ngcono.
Okunye okusilelayo butshwala ngemva kokuba amavinkili amaningi ethi aphiwe utshwala obulutshwane inkampani ebuphekayo eDelta Beverages. Iningi lithembele kwizihlobo eziphandle emazweni afana leSouth Africa leBotswana ukuthi zithumele ukudla. Unkosazana Ellen Dube ongumbalisi kweleBotswana uthi ikhisimusi ekhaya ibinge ingajabulisi. Uthi kodwa okubaduduzayo ukuthi uma ungantshintsha imali yaphandle efana lamadola eMelika, iRand kumbe ipula, uthola ibond note elithe xaxa.
Kubi lo nyaka sibili. Izinto ezenza ikhisimusi ibe mnandazi ikho izinto ezinjengama-drinks kakhulu la esiwajayele sithi ngama-cokes. Okungcono nje ukuthi nxa ule mali yangaphandle ungayitshintsha ikunika ama-bond amaningi kodwa lawo kawahlali.
Noma nje kulukhuni kula kuningi elivela ngaphandle kwelizwe, abadala abafana lonkosazana Sithembile Moyo bona bayathokoza ukuhlangana labantwana babo abanye ababuya kanye ngomnyaka ekhaya.
Kuhle khona ukuthi abantwana babuye ekhaya baze bona udubo sibili esibhekane layo esilukhangeleyo lapha eZimbabwe. Khona kuhle njalo ukuthi izimuli zihlangane noma kulo dubo olunjalo.
Abanye sebeqalile ukuphindela emazweni abasebenza khona lo mnyaka omutsha ongakafiki. Abanye bebalekela ukuminyana ukuba khona emva komnyaka omutsha, kukanti abanye baxotshwa izikhwama zabo esezomile. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngikoBulawayo.